i-issue ye-voters rolls highly sensationalized. Ichwezwe imizwa ngento engekhoyo ku-ground. I-voters roll ivele ikhona sisukekhethweni lolo lwedlulele. And i-voters roll ikhona sesiyofika kulolu ukhetho oluzayo. I-VAC yikomishini e-operator nama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So i-VAC layo ungayibona isingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyayenza kumbe kakuyenza. So kushiya ngezikhathi layo eziphiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala ne-voters roll bakhala ngayo manje ukhetho oluseminyakeni ozayo. But i-voters roll ilivele ikhona. Lawa lanto sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-voters roll ne-depending ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela ukhetho olwedluleyo kusiya ukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo kunabanye abarenounce ama-citizenship kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyithole uyifanise uthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho.
Khonapho moyo nxasikhangele kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani kumbe imali nikiniki njalo bathi bayayifuna.
Right. I-VAC yibhodi sethethe nguhulumente ukuthi ingaze yakhupha into ezimaninikiniki ikhuphe into ezichachayo ezizanesisuzulu. So maye isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimbamba inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazo lezinto ngoba kuthatha uZulu yena lowo oyabajole into ento ezingaqondanga. Kuthiwa wajika athi hayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlileyo. Thila abantu abangaba yi-16-17 million and i-VAC yibhodi elihlekana. Kubuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho olungakabi khona wonke umuntu okuvotas roll ngumuntu ophilayo ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engaphombi ukwenziwa nje ngemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina nginje ngingangayicela i-voters roll ngo-2018 siceda ukhetho ngahamba futhi ngayacela i-voters roll 2019 ibiphume VAC ngacela 2020 ibilokhu iphume VAC 2021 ibilokhu iphume. But manje engawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo asezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi ba-register ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga baze kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ubuthola ukuthi umuntu uyafika athi hhayi mina isihlobo sami lesisakhona nyakenye but silokhu sikhona ku-voters roll. Bazame ukuthi banqabele lezo zinto.